izikolo lokhe zavulwayo mhla ka 15 lamhla ka 22 Mbimbitho abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi Umnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi amalgamated rural teachers union of zimbabwe iATUZ uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo
ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokho bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo bona bavele ababalisi kabakhaleli ukuthi iholo labo likhutshulwe kodwa bakhaleli ukuthi libiselwe laphela elalikhona ngo-2018 okumanje uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa uhlabe yephethe ukuthi yena uzolinikani lanxa livumelana lakho lanxa lingavumelani lakho ngakho-ke kathe sababalisi sebekubonela ukuthi ukukhuluma nje besethuselani uhulumende layathi no work no pay labo bethu we are incapacitated akusebenzi ngcono beyenze lokho okulingane lemali yabo abayiholayo
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Lesi sibonile ukuthi hayi ngangingcothi nasibeke isikhali zethu phansi maybe ingxenye uhulumende engasizwa isikhalazo sethu vele kathe sakulanto enelayo ukuthi siyenze isikufiza abantwana bethu azikwani imali yokudla imali yokugada ngoba into yonke isinto engayo siyi-US dollars so sethu uhulumende thina kasipisele ku-$450 ade sihola ngo-2018
umnumzana Vusumuzi Mahlangu umqondisi We-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende uza phuma lendlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Esikuthoyo njengenhlanganiso ukuthi ke ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda kodwa ke sokusehlula ukuthi bafike emsebenzini ngendlela zokuthi ke lendleko ezikhangelane labo yokuthi sikhangelele ukuthi ke uhulumende ke akukhuphule iholo sikhangelele ukuthi ke ababalisi ke bathole imali elingana i-$540 kusiya phezulu kusikhangelele ukuthi ke anike iZimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo
dana lokuthukuthela senzakalo esesenzakala nje eZimbabwe ukuthi kunje nje kade sesithethe abantwana sabahambise esikolo kube sokuthiwa amatisha kasayi esikolo engikudanela kakhulu nguhulumeni ukuthi ngawe uyaxazulula ingxabano yakhe lamatisha abantwana bethu benelise ukufunda ngoba kunje nje abantwana yibo abasafaya lathi ama-parents esithwele nzima besingazange sekukukhangelele lokhu okuyinto kwakhona kusuka kungani safisa thina ama-parents sidinga imali nzima sibhadalele abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lo bakhangela thina sithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo
kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo we-public service, labor and social welfare, yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo, kodwa kumaviki amabili adluleyo, usikhwica mfundo Paul Mavima, wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyonale iviki, lapho okuzaba lomhlangano lo, njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile masuku.